So we zika descend of a VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngoMvulo mhlaka 24 zandlela 2022 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengenhlanganiso entsha ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa abuye ndawonye ukuze kulungise indaba enguquko. Sizahambisa njani uhlelo lwepathi? Sizaqalisana nakuhambisa sisebenza nabatshiyeneyo ukuthi sicommunicate. Sizabona amaflyer, sizabona amaposta, sizabona amabhana, sizasibona kuma-radio, sizasibona kuma-television, sizabona ku-Facebook laku-internet. Sikhuluma ngendaba yokuthi sihamba njani.
Ibandla eliphikisayo i-LNDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa seliguqule ibizo, selizibiza ngelitsha elithi Citizens Coalition for Change.
We urge the government of the day to do the following: one, to provide education recovery grants to all schools so that they can be able to recover from the impact of COVID-19. Secondly, we urge the government to restore teacher salaries to the pre-October 2018 value.
Elezimbabwe lamanyane lamanye amazwe omhlaba unanza usuku oluqakathekisa ezemfundo olwe-International Day of Education. Abezempilakahle babika ukubana isilinganiso sokusabalala kwe-COVID-19 eZimbabwe sikhanya sisehla okujabulisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elikhulu ele-MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa seliguqule ibizo, selizibiza ngelitsha elithi Citizens Coalition for Change, CCC. Umlandelozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma le ntathe lezindaba eHarare namhla, uChamisa uthe ibandla leli liza kuba lombala olithanga. UChamisa uthe sebesehlukana lebizo lokuthi MDC Alliance okugoqela imbala yalo.
So they kept on insisting that look, we know you as MDC Alliance, but who are MDC Alliance? Who we are? We are a new organization. Anybody launches their party anytime in terms of the laws of this country. So for that reason, we are coming as a new entity with a new leadership, with new values.
Isiphathamandla saleli bandla uMnumzana uSalo Siziva uthe bazasebenza gadalala kunsuku ezilandelayo ukubona ukuba ibizo leli laziwa ngumuntu wonke.
Thina njengenhlanganiso entsha ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa abuye ndawonye ukuze kulungise indaba enguquko. Sizahambisa njani uhlelo lwepathi? Sizaqalisana nakuhambisa sisebenza nabatshiyeneyo ukuthi sicommunicate. Sizabona amaflyer, sizabona amaposta, sizabona amabhana, sizasibona kuma-radio, sizasibona kuma-television, sabona ku-Facebook laku-internet. Sikhuluma ngendaba yokuthi sihamba njani ngohlelo lwenguquko.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Asifunye uthi ibandla leli lenze kuhle ngoba bebezathathelwa abasekeli nguDouglas Mundura owaphiwa imvumo lidale le-Supreme Court ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Ibizo leli elitsha yililibizo ekade limelelwe ngamaZimbabweans jikelele, ngoba libizo elihlanganisa abantu. Akulani ukuthi uvela ngaphi, akulani nge-background, you are all citizens of Zimbabwe. And being a coalition kusho ukuthi abantu kumele behlangane. It's a message ekade kumele ikhulunywe kusukisela kudala, a message of unity, ukuthi abantu bebambane. It's a message eqakathekileyo particularly lapho esiya khona, ngoba i-society yethu siyawazi ukuthi idilike njani. I-society yethu siyabulawa into eziningi, siyawazi from amathebheleni kugrawundi kulama-issues amaningi aseparator ayenza amaZimbabweans ebe different. But now ngebizo elikhona Citizens Coalition for Change kusho ukuthi yebo singaba nama-differences, but ama-differences esilawa akumelanga enze i-difference to the bigger change that we want in Zimbabwe.
UChamisa uthe ibandla lakhe lizanqoba kukhetho luka-2023 njalo lizabona ukuba ZANPF ayiqili kukhetho lolu. UChamisa nabanye bakhe abakhokhela leli bandla bathethe leli nyathela ngemva kokuxokozela lokudonselana okudale ukuba uMnumzana Douglas Mundura okhokhela elinye lamacela we-MDCT aye emthethweni waphezulu owe-Supreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMundura uhle wagijima wayabhalisa kwabekomishini ebona ngezokhethwe obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bacela sebevotela yena. Ngimele iFuto 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje kulabalandeli be-MDCT abasekela unkosazana Thokozani Khuphi othi usekhokhela ibandla leli hatshi uMonzora. Kube nabanye njalo abathi akuqedakali osokusenzakalayo. Lokhu sokuchiya abasekeli bamacelo omabili bengasazi ukubana kusetshenzwe njani ezabelweni. Abalandela uMonzora bathi kayindawo ngoba wakhethwa emhlanganeni omkhulu owe-Extraordinary Congress. Kodwa ke uMnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaMakhuphi, uthi izabelo phose zonke zelizwe ziyabasekela.
Msakazi, abantu belizwe leli leZimbabwe babonile inkulungwane zabantu ade zigcwele eMcDonald Hall bezosekela uDokotela uThokozane Khuphi njengenkokheli yabo. Ngiyabona njalo futhi imbiko evela kumaprovinces ethi khona siyasekela uDokotela uThokozane Khuphi njengomkhokheli weMDCT. Laba abathi khona kabamsekeli njengabalutshwane kakhulu kubandla leMDCT ngoba imajority yabantu abakubandla lethu leli MDCT hayi bathi umbiko wethu lwe ngudokotela uThokozane Khuphi bayawumukela njalo bayawukhwabitha ngoba indlela ade sithathwa ngubaba uMonzora ehambisa ibandla kabavumelani ngayo. So ke kucacile kuZulu weZimbabwe ukuthi ngubani olabantu, ngubani ongelabantu. Bangabhala izincwadi, bangabhali izincwadi, kodwa ke abantu kabaqambi manga. Niyibone inhlabathi yabantu ade gcwele eMcDonald sekela uDokotela uKhuphi, ama-numbers yaqambi manga. Lababhala amaphephanya abo liyakwazi ukuthi khona emathinothi omama uMahlabangana sebethi khona ayisibo ababhalele iphepha elithola lisekela uMonzora. Emasouth obaba omoyo bathi ayisibo ababhale iphepha elithi lisupport uMonzora. Bayazibhalela nje amaphepha athi la abantu bayabasekela, kodwa akukho nje into leyodwa eliqiniso khonapho. Abantu kabakwabasekeli, abantu ade beseMcDonald, abantu basekela uDokotela uThokozane Khuphi. Ngiyabonga msaka.
UMnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozane Khuphi. Sixoxela ekobulawayo, kodwa uMnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kucelelo likaMonzora uthi izabelo eziningi zikucelelayo.
Esikubone kusenzakala izolo yikwethulwa kwemibiko ivela kuma-provinces la kwezinye ingatsha zebandla ezifana le-Women Assembly, le-Youth Assembly. Kulandela imihlangano yesiphangephange abayenzileyo ukuze bahlaziye imibono yabo nje maka eyokuqala kungakahluzisiswa ngazo zonke inhlanga zebandla ezifana nabo National Executive labo National Council ukuthi isenzo sikamama uKhuphi le mbiko ayethule izolo silibeka ngaphi ibandla. Hayi, kucacile ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January, njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla, njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namuhla umama uKhuphi wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente libandla le-MDCT. Ngakho umama uKhuphi usedida abantu ngokuthi athi yena i-MDCT le-MDC Alliance ngamabandla amabili, kodwa yena ekwazi kulo muntu oke wakuchaza nje emalangeni adluleyo kabanzi ukuthi MDCT bakithi kuyafanana nokuthi Zimbabwe, ukuthi MDC Alliance kuyafanana lokuthi yi-SADC. Umuntu abangaba ngu-president we-SADC njengoba sikwenza nje akutsho ukuthi kasengiye-president weZimbabwe. Angeke uthi ubaba weZimbabwe uMnangagwa nxa engaba ngu-chairman we-SADC sibe sesithi njengoba sengu-chairman we-SADC asenguye-president weZimbabwe. Umama uKhuphi uphambanisa into ayaziyo. Ngakho ngalesi sikhathi okuqakathekileyo kubalaleli ukuthi umthetho bayawazi bazi umthetho uqondile uca ubacacele oso udida khathesi izinhloso zabo ngokwenza konke lokho inhloso zikamamkhuphe labangani bakhe asebenza labo khathesi ukungcolisa nje ibandla le MDCT balingcolise kakhulu baze bona babesebenzitshela ukuthi selingcole kakhulu ngakho sokumele kutshintshe ibizo kwenziwe elinye ibandla atsho ukuthi ibandla leli lingcolile balingcolisa ngabomo besenzela ukuthi babesebejika kusasa sebesithi hayi linto singcole kakhulu asayifuni ngakho abantu abananzeleli ukuthi ibandla labo yi-MDCT lona lelela elakudaladalela tshongtswangirayi lilokhu lisalwisa izinhloso zalo njalo abantu abanjengomamkhuphe bayaphuma bayabuya nje babephuma ibandla lisaphambili
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko okucele le MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abezempilakahle babika ukubana isilinganiso sokusabalala kwe-COVID-19 eZimbabwe sikhanya sisehla okujabulisayo ngoba ngokuphetha kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu kuphela 75 abatholakale bele gciwane leli labulala ababili asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million kulabazinkulungwane ezedlula amashumi amane 42,773 asebehlatshiwe elesithathu eleposta eleZimbabwe namhlanje limanyene lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku luqakathekisa izemfundo ole International Day of Education ngesikhathi inhlangothi ezishiyeneyo zikhala ngokungathuthukiyi kwalomsebenzi ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukuqhamuka kwe-COVID-19 langokwanda kwezikolo ezisebenza zizimele ezingakhangelwa ukubana zilandela umthetho na ama-private schools uMavis Gama usethulela lolu daba
abenhlangothi ezishiyeneyo kwezemfundo abagoqela abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s bathi lolu suku luza ngesikhathi ilizwe libhekane lenkinga eziningi kakhulu emsebenzini wezemfundo osekungezelelwe lubhubhane lwe-COVID-19 umkhokheli we-R2s le umnumzana Obert Masaraure uthi lezi nkinga zigoqela ezabantwana abavela emulini ezingabayanga asebesehluleka ukuya esikolo ikakhulu esigabeni semandebeleni ukungatholiswa imali eyanelayo nguhulumende kwalolu hlangothi ukusilela kwempahla yababalisi yokusebenzisa ezikolweni ukusilela kwezakhiwo zezikolo kulabafunda bephansi kwezihlahla iholo eliphansi kakhulu eliphiwa ababalisi lodubo lokuvuka kwezikolo ezisebenza zizimele ama private schools.
We urge the government of the day to do the following: one, to provide education recovery grants to all schools so that they can be able to recover from the impact of COVID-19. Secondly, we urge the government to restore teacher salaries to the pre-October 2018 value.
Sikhuthaza uhulumende okhona ukuthi enze okulandelayo, atholise imali ye education recovery grant. Ukusiza isikolo ngalesi sikhathi sebhubhane lwe-COVID-19 okwesibili sifuna uhulumende abuyisele imali eholiswa ababalisi kuleyo eyayikhona ngomfufu ngomnyaka ka-2018 njalo okwesithathu simkhuthaza uhulumende ukuba atholise imfundo engahlawulelwayo kubafundi bonke njengoba iningi sebengabayanga elizweni
abazali bona bakhala ngokuqhubeka zivaliwe izikolo eZimbabwe kwamanye amazwe angomakhelwane sekwabuyelwa ekusebenzeni ababekwenza kudala ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki omunye walaba bazali ngunkosikazi noMazulu Nkiwane waseHarare
so vele labantwana kabasaya ezikolo kuyabisela abantwana emuva hayi into yakhona kayisiphathi kahle vele into yangkhona kayimanga kahle ndaba lokudala esisele mva kakhulu njengesizwe vele hayi akukho mnanda kusichaza kuyasihlukumeza thina abanye ikakhulu thina esiziphilisayo vele ngabe uhulumende uyangena sincedise kumbe kube nedona kumbe yena uhulumende ngokwakhe abe nguyosincedisayo ngoba hayi kunzima njengathi amazimbabweni.
Abenhlanganiso esebenza izimele njalo ikhangela udaba lwezemfundo umhlaba wonke eye Global Campaign for Education GCE bathi kuqakathekile ukuba umsebenzi wezemfundo utholiswe imali eyanelayo ikakhulu ezikolweni zikahulumende ukuze lwenelise luqhubeka lusethula imfundo elohlonzi. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-GCE uMnumzana Grant Kasowanjete uthi njengenhlanganiso sebenanzelele ukuthi umsebenzi wezemfundo ukhanya ubhekane lobunzima emhlabeni jikelele.
The Global Campaign for Education is concerned with the utilitarian turn of education policies that due to corporate pressure have emptied the curriculum of essential contents, giving away primarily to the development of not so much genuine skills and market-driven syllabus effect, more focusing on human capital.
Abe Global Campaign for Education bakhathazeke kakhulu ngendlela uhlangothi lwezemfundo luhlelwa ngayo osekubangelwa ukungenela kwabamakhampani abayibo asebelawula lolu hlangothi ngenjongo yokuphuma labantu abangela lwazi olwaneleyo olumqoka kwezontuthuko.
UMnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngokwenziwa lugatsha lwakhe ukuthuthukisa umsebenzi wezemfundo elizweni.
We need to repair past injustices that excluded other learners and orient the digital transformation around inclusion and equity. And we need education to fully contribute to sustainable development towards attaining Vision 2030 so that we create an upper middle income economy with at least a 65 billion GDP.
Kumele silungisise lokho okwaphosiswayo esikhathini sangemuva obekuthiya abanye abafundi phansi. Senze lolu hlangothi kuquke kwezokusebenzisa imitshini yakulezi insuku ngokulingeneyo. Njalo sifuna uhlangothi lwezemfundo luphathise lalo kwezokuthuthukiswa kwelizwe ukufeza izimiso zohlelo lwe-Vision 2030 ukuze abantu bathuthukiswe labo.
Leli langa ele International Day of Education likamhlaka 24 Zibandlela libekwe eceleni ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations eminyakeni emine edluleyo ngenhloso yokunanza umsebenzi owenziwa ukuthuthukisa ezemfundo emhlabeni jikelele. Olwalonyaka usuku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Changing Course, Transforming Education, kodwa benhlanganiso yababalisi eye-R2s bona bathi balunanza ngaphansi kwendikimba ethi We Want to Revive Our Classrooms. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lokuguqula kwebizo lebandla elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance elibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Abezempilakahle bakhuthaza ukusabalaliswa kolwazi oluphathelane lendlela zokusebenzisa imithi abayabe belayo ukuyinatha loba ukuyisebenzisa ngodokotela kuphela. Le nkuthazo ivela ekuthini kulabanye abantu abathatha imithi eyabe isebenzile omunye umuntu bengayanga kodokotela okugcina kusenza le mithi ingasapholisi umkhuhlane wabo lanxa udokotela eselaya isigulane leso ukuthi siyisebenzise. Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
ingxaki egcile kwezokusetshenziswa kwemithi kakhulu ngendlela ezingalunganga onguye njalo okhokhela iRua Inner City Mission Zimbabwe uDokotela Nkululeko Dewa uthi lolu dubo lubangelwa ikakhulu izigulane ezicina ke zisebenzisa imithi eziyitholayo ngendlela ezingayisizo
esikhathini esiningi abantu batshelwa ukuba asebenzise umuntu othile atshele ukuthi ngemva okwensuku ezinganani njalo elangeni elilodwa kumele akuthathe kangaki. Kulobungcwethi obuthile okulodokotela okwenza ukubana aze akunike ulwazi lolo.
Uthi kuqakathekile kakhulu kusigulane ukuba silandele umlayo kadokotela lokubhaliweyo okumele kwenziwe ngendlela yona leyo ukuze singangeni kunkinga zokuphazamisa ukwelapheka kwesifo. Kodwa abantu basuka bephosise lapha lalaphaya.
Amanye bake bathi natha wensuku ezimbi azisengcono ajwayekile alahlele kathani imithi aza ekhumbula uma sesizwa ubuhlungu kanjalo. So lokho kwenza ukuthi igciwane ngicela selijwayele umuthi lowo.
Uqhubekela phambili ethu uzulu kalimuke ukuba ngaphandle kwemithi abayisebenzisayo bona kulenye njalo indlela abangathola ngayo isimo sobunzima wokwelapheka kweminye imikhuhlane ese-antimicrobial resistance. Lokhu kugoqela ukuhlatshwa kwezifuyo ezifana lembuzi, inkomo kumbe inkukhu eziyabe zinikezwe umuthi wokuzelapha kumbe wokuthi zikhule kuhle sibe sesisidla leyo nyama lezihlobo labangani.
Kule nto ethiwa i-withdrawal period eyomuthi siyake sibone kuthiwa ungahlaba isifuyo sakho umuthi othile kulethiwa i-withdrawal period uzabona kubhale ukuthi ungaze wasidla within 7 days.
Okhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Residence of Chitunguza Trust unkosikazi Chikwedere uthi uyajabula ngoba imithi ilahlwa kakuhle kulezi nsuku kuleli dolobha ukuze ingaphazamisi abantu.
Chitunguza vanengwalikuyenhlazwakanaka masiwana
ikhanseli lithwala izimi ezinjalo zonke zisiyatshiswa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuqakathekile ukuba kube lokusabalaliswa kolwazi kuzulu wonke ukuze lolu dubo lulwise ngendlela ezwayo noma amankampani esenza izifundo zamasemina lemihlangano lapha lalaphaya befundisa izisebenzi ngalolu daba bezimele. Lo msebenzi udinga ukuqiniswa.
Abezempilo yibo kufanele bebe phambili. Kufanele kube information kumbe ulwazi olufakwa ku-public abantu babekwazi.
Abenhlanganiso yengxathi ezibona ngokulungiswa lokunikezwa kwemithi e-Community Pharmacist Association bathi kuyadingakala ukusebenzelana komuntu wonke okugoqela odokotela abayibo abhala ama-prescriptions izigulane ezizwe ezisebenzisa imithi le okumele ziyinathe njengokudingakalayo ziqeda kanye lama-pharmacist anikeza imithi le ukuze lolu dubo lulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba balandele indlela abazitshelwayo ngoba udubo lwe-antimicrobial resistance luyinto ekhathazayo kakhulu hathi lapha eZimbabwe kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele kumele elishane layo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Umansipala wakobulawayo utshele umhlangano lenthathela izindaba ukuba sebefike esibhangeni esiphezulu sokupha inkampani eyakha amavinkili aweyegodini mall eterracota i-notario lease agreement okuyisivumelwano esincwadi sokuba ngabanini bezakhiwo zale imall okweminyaka engamashumi amane alandelayo bengakawanikezi lawa mavinkili kukhansili. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Akhiwa kwe-Egodini Mall yinkampani ye-Terracota sekufike kusimo samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% njalo ikhansili yakobulawayo ithi iyasuthiseka ngokuqhubeka kwalumsebenzi. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uthi sebekhangelele ukufeza ihlandla lakuqala lezakhiwo ngomabasa kusiya kunyanga elandelayo lonyaka.
Egodini sesisebenza izinto esizenzile ama civil works, ama bulk earthworks. Ku phase 1A yiwo wona ke ama works which are most important. We've also installed ama bulk or lama bulk infrastructure sesifaka ama bulk infrastructure, amanzi, electricity, sewer, storm water. So in terms of the stage of completion, it's about 70%. So this kind of manje ukuthi April-May 2022 ilapho ke esiyoqedelela khona u phase 1A.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uchasisa ngesibanga asebefike kiso kusivumelwano leTerracotta SLS.
In terms of the tenants yabo, such cases are registered notarial list, and sesiphila amagqwetha ekhansili ukuthi ayenze khonokho okudingakalayo ukuze babe laleyo list ethiwa yi-notarial list. I-notarial list is the EPC enesisindo kwedlula i-ordinary list, ngoba umuntu wamarayithi aphosa afane nje lo muntu one-title deed. Laba kuboleka imali bazwa belesibindi nxa kule notarial list, ngoba kayikhansile lula njengamanye lawo. So bangayithola leyo notarial list, ngoba singeza ke siwapha ama-title deeds, ngoba bazaphuma ngemva kweminyaka ethize esayivumelanayo. So bangayithola, which is what amaloya akusebenzayo khathesi kuzaphutsha nje ngesikhathi esiseduzane ongakudala. Sebezabe sebelesilungelo lokuhlala lapha, and i-notarial list liyana izabapha amandla okuthi bahambe beboleka, besitshengisa ukuthi ayisikhona sibili sivunyelwe ngokusemthethweni kuba segodini.
Umhleli wedolobho lakoBulawayo uManjinela Wisdom Siziba uthi bayasuthiseka ngomsebenzi owenzakala egodini mall, konke kuhlelwe kwalandelwa imithetho yokuhlela idolobho.
Ukuplana kwegodini mall okuhlele lapha sikubona kuyinto enhle kakhulu ezathuthukisa uBulawayo, ngokuthi nxa ukhangela nxa igodi lingapheli ukwakhiwa kuyabe sokucoordinator the whole city, it becomes the center, the nerve for the city. Kuyabe kuhlanganisa ukuthi okuya ngaphi langaphi, njalo nxa igodini leli sokungathi seliphelile siyabona sokuyikutsho ukuthi i-public transport isibuya lapha, which decongest the city. Informal sector isibuya lapha, which decongest the city, so it makes the city livable and we live to our smart city.
Umqondisi wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube laye ufakaza ukuba umsebenzi uqhubeka ngesiqubu esiqondileyo.
Hayi, umsebenzi olapha omi kuhle okumangalisayo, noma nje emehleni ezakhamuzi kukhanya sokuphuzile, ngoba becabangela ukuthi singabe sikhatshana kathesi. Kodwa thina ngokukhangela contract yethu, lama conditions of contract, lama explanations esiwaphiwa i-developer from time to time, sibona ngani hayi umsebenzi yahamba. Ubunzima buningi njengoba sisebenzela abantu, khonokho nje ukuthi sisesisalele emsebenzini wethu. So umithi ngaba sesikhatshana kadesi, kodwa izakhamizi lazo kumele zibekwazi ukuthi i-contract layo ilama-conditions angkhona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana John Gama uthi kungaba kuhle uma bezafeza ngesikhathi indawo yezimota ezithwala abantu.
Hayi, mina ngiyajabula ukuthi egodini final ukhona okwenzakalayo, especially lokhu engikuzwayo ukuthi imijova izaqala ukusebenza, ingxenye singayekela ukunethwala izinto. Sesizwile bakithi kulokho simile okuphela, ngapha siyatshiswa lilanga, ngapha izulu. So hayi, indaba ezinhle sibili lezo. Let's hope bazafeza izithembiso zabo, unlike before ama-deadline lokwetshintshwa.
Ukwakhiwa kwe-egodini mall kuqhubekela phambili, njalo uhulumende uphe inkampani yeTerracotta ukuba isebenze ilandela iziqondiso zokuvikela ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Loba nje zikhona ezinye inkinga ezibhekane lokwakhiwa kwamavinkili ale imall, okufana lokusilela kwemali yakwelemelika lokusilela kwempahla zokusebenzisa kokwakhiwa kwamavinkili lawa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje oluvalelisayo nomtrakcitis Jeremiah City. Asidibaneni ngo-6:00 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.